sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 28 zibandlela 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele, okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise iziqondiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhla ka 7 ngenyanga ezayo.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisikhanseliwe following court case line yablokho ukuthi kumabe nom.
Amadali awe nominations court kobulawayo leHarare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama by elections ezikhundleni zedalele parliamente eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ubana kaziyi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus, izikolo sezizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhla ka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uDokotela Amon Murira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe ngecurfew sesizaqala ngehola lika 12 ebusuku kuze kube ngu 5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama-mask ikakhulu endaweni okulabantu abanengi. Kunjalo nje uhlangothi olubonanga ezemhloliso olwezimsec luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imhloliso ka-grade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma labephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli sezimsek unkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso ka-grade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula imbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhla ka 3 zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhla ka 31 zibandlela. UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavulwa. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
Unkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sesinganeno ngakho ke kusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa yi-COVID-19 besehla kwelezinsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathehem. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelile.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyakenye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini okuyinto yobuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazamiseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi asebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha isakhamuzi sakoBulawayo uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka kokungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele. Okuyinto ebuhlungu kakhulu leyo ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo. Ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu namachumi amahlanu lantathu, i-153, ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Kuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu i-48,966. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale lamhlanje eTradecourt Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lePhalamende zabamela inkulumane lePhumula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababengabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe High Court ukuthi kaziyi kukhetho lwama-by elections lolu, kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje ele-nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edale le-nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje okwenzakalayo ukuthi sesizofayila amaphepha zethu e-nomination court silindele umhlaka 26 March lapho osokuzangqikelana khona ama-parties amaningi achiyeneyo. Okwenzeka High Court kuyethusa ngoba i-High Court ayisoze inike isinqumo namuhla, the same High Court futhi kusasa ivuke isiguqulile leso sinqumo. Kuyethusa kumadale ethu ukuthi kanti sokusenzakalani, kulahleka ngaphi, kodwa-ke asazi ukuthi khona ukho abakwenzayo kuzabafikisa ngaphi.
Wayelilunga lenkulumane waxotshwa edale lePhalamende umnumzana Phulu Kucaca ngomunye njalo wabenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje.
Namhla sizofayela amaphepha e-nomination court le yenzwe egazethi yobusuku abantu belele kuyasijabulisa ngoba siza wina singene eParliament siyi-CCC ngoke you know eziyelo so bonokana kulithuba elikhulu lakho kakhulu
umnumzana kwanele Hlabangani umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Republican Party of Zimbabwe uthi isinqumo sokuhlala kwe-nomination court namhla kuqondile
namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi i-nomination yayisikhanseliwe following i-court case lena yabhlokha ukuthi kumale nomination kodwa thina njengebandla le-Republican Party of Zimbabwe i-RPZ silawa amalunga azamela kulolu khetho ngikhuluma kunje babhizi nje kade sibazafaka amaphepha owasephumula ngu-Stanford Nyoni owasenkulumane ngu-Gregory Ncube kuyasijabulisa kakhulu kokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulale ilungelo lokuthi nxa siya inkantolo aphiwe ithuba lakhe ngithemba bakukhangele ngendlela belandela umthetho
umnumzana Tigere Dendere obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-nomination court uthi bazamelwa nguntando yenkosi Ndlovu ephumula loTrivangani Ndarowa enkulumani
ebandleni lethu namhla silo uNtando yenkosi Ndlovu MP wephumula lo Trivangani Ndarowa u MP wenkulumane the nomination so far it has been okay we've seen no problem so far eyanamuhla ngiyabona ngani right okwakathesi asikabi le problem the candidate ibhadala $50
amabhai elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka 2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki aseza qhutshwa ke mhla ka-26 mbimbitho lonyaka njalo kukhethwa amalunga edale lephalamende lamakhansila abaxotshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebekubandla le-MDC Alliance lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change CCC. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo eTrade Gold Magistrate Court Nomination Court ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye idale le-nominations court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambo Zuma laseHarare East. Kukhetho luzakwenziwa mhla ka-26 mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. Ukhuphe yena ngeviki edluleyo wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentathelo ezindaba lamhlanje eHarare uMonzora uthe uKhuphe wayengwa ngamalunga ecele lezanu PF elithiwa iG40 ukuthi axexebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi balethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansile benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sixoxe nesikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Lokho okuthiwa nguMonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi mhla ka-3 January uMonzora wabhalela izekhi wathi senze ibandla elitsha elithiwa yi-MDC Alliance la olusiya Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu ongikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile ku-MDCT yena uMonzora seyenze okunye okulibandla okuthiwa yi-MDC Alliance. So ngokunjalo akula ndlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzora nje uyazisomela nje ubechaza labo esingathi ngama handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya unkosazana Khuphe wayengwa ngabantu be G40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi akhulume nge G40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March kuza abalo ukugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzulu labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member yeMDC kajoyina ngeMDC izulu njengaye uMunzura. Ngokunjalo kadingi ukuthi azuze iadvice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azimplemente. So ke kahenglwa ngabanye abantu njengaye uMunzura.
Ungasitshela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba kuMDC kaMunzura. Lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla leMDC lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMunzura siwavule kulibandla okuncane okuthiwa yiMDC Alliance ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni atengise i-quality, impartiality le-fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili uMunzura nje lapha ukhuluma nje izaba uma nga ethi khona yena uzavimba iMDC ukusebenzisa igama lakhe. Igama elithi MDCT ngamabala aku alphabet njalo uMunzura kasiye umnikazi wamabala aku alphabet.
Umnumzana Ntando Ndlovu isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli wecelele MDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. KuLive Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama by-elections oluzenziwa ngombimbitho. Eke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele South Africa usekhuthaze zonke izizalwane zwakamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngonhlolanja, kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kaMongameli uNkosikazi Thembisiweya utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhla ka-3 kusiya mhla ka-28 nhlolanja kuzamele abe ingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze aphendule imibuzo edlula ikhulu eyingxenye yolwazi oludingwa nguhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
It is not going to be given to any state agency.
Wakhokheli ofisi yezibalo uMnumzana Lusenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza kube lo muntu ongabalwayo kugoqela lo zabe sebhasini ezidlulela esiyelizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi, kodwa wonke umuntu kuzafuze ebahalwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yini abayipha kuloluhlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumapemiti abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulohlelo.
Ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzantsi Afrika. So mase besithi thina siyabalwa asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaki eSouth Africa or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lati njengama South Africans la. Ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi. Ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulohlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu haji kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi njengoba sekuleqembu le-Operation Dudula elihamba lezingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezijojozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende wele South Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni okuluhlelo oluza kwenziwa iofisi yezibalo Statistics South Africa. Abafuna ukuchayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini beinternet kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isipunipuni amaqembu omdlalo enguqu adlala isigabeni sePremier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumeli seqembu leHighlanders uRonald Moyo, onguye ophethe isikhundla sikaChief Executive Officer weqembu, uthi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo ezokuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo, kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco seligi lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu, I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibona ngani lathi siyabe singabangafair ebafaneni ukubana sithi sesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi singabantu abakhangelele ukuthatha i-championship. Sesihamba siyathatha umfana kuBoso 90 simlethe lapha sikhangelele asinike ama-results. I think siyabe simfaka i-pressure ingekho necessary. So yikho siphume phandle sadinga bona laba esingathi thina ngama players an experience.
Iqembu leHighlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Kutsanzira, bobabili abakade bedlalela iqembu leFC Platinum kanye lonozinti uRafael PTC obe kuqembu leTriangle. Abafana beBoso kabaqalisanga kuhle imidlalo yeligi njalo bahleze endaweni yesithathu suka emsileni wengalane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni wengalane kuleqembu leBulawayo City lalo ilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Okufunakala sibili yi-experience ku-Premier. Singakala siwakhalela sibili ama-junior abantwana abajunior abancane, kodwa kula nto esiyabe siyenza. Kulesikhathi kumele sibe jikeleni mbijana 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 ama-junior la ezebe right.
Kumaqemba kobulawayo leBulawayo Chiefs ilo liqale kuhle kakhulu njalo lihlezi endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqembu amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uDumisani Mantula Spanda uthi lo nyaka bazoncintisa ukuphakamisa isicoco seligi.
Angeke ngithi sikhangelile ukuthi siphakamise isicoco nokuthi sizasiphakamisa, kodwa engingakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana kuligi ukuthi sigcwalise amanamba kuthiwa amathimu angu-18. Sikhona kuligi ukuthi lathi silale ithuba lokuthi siyithathe ligi, kodwa ngitsho ukuthi sizayithatha. Engingakutsho ukuthi kulonyaka and lonyaka abantu bangakukhangeleli ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahleli eceleni. Lonyaka sikhona khona phana lathi lapha abanye abakhona.
Iqembu leChiefs lithenge abadlali abagoqela uObedia Tarumba, uOprel Chirinda, uPerfect Chikwende kanye lomdlali odabuka elizweni laseGhana uDela Akoli. Inhlanganiso yePremier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedlileyo isazisa uZulu ukuba imidlalo yeligi izaphenduka mhlazili 12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa iKF leKhisimusi kanye lemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Buli viki uhlelo was a Friday sinomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya wasedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe yena ecula esebhilitane. Asizweni exoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Ungene waqaqada kwezomculo kuba kuhle ukuthi abalaleli babeyazi imbali yakho ngamafitshane uVukanileya
izalelwe eBulawayo which means ke ukho ukukhula nje lasesikolweni bentholakala kulezo ndawo ugrade 1 saku 4 ngamenzela eGwanda ngasensuka ke ngisiza ePopoma ngangena khona eGampu Primary School from grade 4 to grade 7. Secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema uform 1 to form 2 ngisiya eGwanda Flapus Way eWanezi secondary school ngaqedela khona form 3 lo form 4.
Entsha esikhathazile lehloko esithi Psalm 23 lenye ethi sihamba noJesu uphilane njengabaningi waqala uhlabela esecaweni
kwezokucula ngaqala ngisasemncane ngicula esontweni lapha esikhonza khona labazali but professionally ngiqale last year ukwenza i-first gospel album yami ngisebenzisana lojaha okuthiwa nguProsper Pro Max Studios yena ebese kwela se South Africa eRandi.
Selo waza waza Friday ku Studio 7 now sana kuthola umlaleli nguphilani leya ocula ezokholo abadala bathi indlela ibuzwa kwabaphambili wena bakhona yini abakuncetsayo uphilani
umadlela ngathi ngikhula ngayikwazi ukuthi ukwenza e music ngiyakwanisa ngoba yimenze ngizo ngisebenza lo Prosper yime ongu-producer yime engiyenze yonke into so but wanginika nje amandla ngama-interviews akho ukuthi ngikhone lami ukuthi ngiyenze le nto hayi ngumuntu wangisiza kakhulu.
Kati silomona balaleli yekela umfana kanle yaphose izwi lokugcina engahambi atsho ukuthi umculo wakhe lingawuthola nga
ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku YouTube page yami ba subscribe ba like abafuna i-album liyatholakala ku wonke ama digital platforms afana labo Spotify labo iTunes and many more. So ngiyabonga lonke esekelalani landela ngiyabonga.
Bese kwethezelo philani leya kuhlelo waza waza Friday esibusisa ngomculo wakhe wengoma zokholo. Bela vike endlekini lonke igama lami ngeza Jesus Bhanda.
Kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende usekethise iziqondiso ze lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile. Amadale nominations court kobulawayo leHarare ahlale lamhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lomabuy elections. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.